ngesikhathi kuthe sokungena u-vice president umpoko wakhanya kusibe ngalo kulokuxokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo kutshengisa ukuthi kulabantu abakhanya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kuthe-ke sokufanele akuqalisa ukuthi a-adresse ngoba ngiyobe sefanele akhulume waba sibe laba abajengisele egcekeni ukuthi athi kuphela ukuba ngumsindo. Kodwa-ke abanye bahle bakhalala basukuma baphuma khanya bezimisele ukuthi abafise ukuthi yena aba-adresse. So yikho okwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi i-ZANU-PF isidabukane, isidabuke phakathi ngoba kuthi ukuthi akade bephuma ngoba umpoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi ole-G40. So kuthi ukuthi laba abanye abangapha kula cost yibo laba kade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathesi into esesiyinanzelela eZimbabwe ukuthi i-ZANU-PF isidabuke phakathi and okuhlupanga ukuthi abantu kwe-ZANU-PF kukanje abantu bekhaya ukuthi i-ZANU-PF ngayiyazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe abantu bazame ukuphila kuhle kodwa ngathi ezinye indlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle futhi ngakuthi laba baphikisayo ama-opposing parties ngaye ngakunanzela konke sokulalowo mumo bona baqhube besebenzeka ndawonye babambane bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sobusulula ukuthibilisi ngale ngxayokhanye ngathi imlimi yongenelayo ukuthi i-ZANU-PF sibilisi kube lula ukuthi nxa kuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje ama-osoli bazabambane ukuwina sokudla ngoba sebakhona be-ZANU-PF khathesi abangasoze bamvotile umgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties bathake advantage yakhona okwenzakalayo.